Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 yesonto mhla ka 24 kuMbimbi 2024 mo Kepstube. Endaba zethu lamhlanje.
Ofuna ukuya contesta angene kula ma by election uyayazi leadership ye Triple C ozangena asebenzise ibizo le Triple C sizamkhipha
ibandla lesisi lithi selilungiselela ukungena kukhetho lama by elections kodwa lifuna abantu gobo lwabo abakubandaleli.
Wa Democratic Party elandela ukubana kona wonke umuntu lelungelo eligcweleyo lokuthi ona abe khona into ezinjalo.
Eleza no PF lithi selilungiselele ukungena kokhetho lolu. Kulesi zalwane sakwele Zimbabwe esilesifo semvukuzane esihlala kwele Nigeria esicela uncedo. Salethulele zabatsha lezokhulu lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulo msakazo. Ibandla lesisi lithi lilungiselela ukungena kokhetho lwama-by elections. Elezano PF lenze ukhetho lwama-primary elections izolo lapho kuncintisane abantu abahlanu abafuna ukungena ezikhundleni zedala lepharlamente ezaba khona kulandela ukusuka kwamalunga e-CCC, uNkosazana Fatsai Mahere e-Mount Pleasant, loMnumzana Rusty Macam e-Harare East Jabati, balandela uMnumzana Nelson Chamisa wachia ibandla leli. Ukhetho lolu luzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Sengezo Jabangu ozithi unobhala jikelele we-CCC.
I-leadership iyakhulumisana lezakhamizi zeHarare ukuthi what's the way forward, but kulamabizo asevele asefikile ku-ofisi yami eyokuthi abantu bebefuna ukuthi bangene basapotwe ukuthi bakwanise ukukhankasa njalo bakwanise ukungena ku-nomination court ngebandla ele-Triple C. So leyo yinto ekhona, akula space esizasishiya ukuthi nxa sivulekile ibandla lehluleke ukuthi lingene. So we will occupy zonke nje ama democratic spaces avulekayo sisiya phambili.
Yes, yabona njalo kulabanye abathi ba lokho beyi-CCC yabakhokhela nguJameson nguThimba. Lokho lawo besithi balakho ukuthi befaka abantu khona ngale. Bangabafaka besithi CCC liza kuphatha njani khona?
Njange njayelo, Triple C E1 ofuna ukuya contesta angene kula ma-by-election uyayazi leadership ye Triple C ozangena asebenzise ibizo le Triple C sizamkhipha. Whether uyabe winile kumbe uyabe ngenile engakawini sizamkhipha ngani ngoba kule standing order, standing rule ekhona eyokuthi ungangena ungarepresenti lelo bandla. Sikwenzile lokho izolo, sizakwenza futhi lamhla, sizakuthi kusasa. Angiboni ukuthi abantu bengakwanisa ukuthi basebenzise izimali zabo, badlalise izimali zabo, badlalise lamandla abo, bekwazi ukuthi impumela yakhona izaba yize kusasa. So ngiboni ngani okuqakathekileyo ukuthi babuye bakhulumisane le leadership abafuna ukungena ngoba into yabantu, sivete sibone ukuthi yebo kambe uyi-citizen njalo u-correct njalo umimpo lapho kumele sekhipha khona izano. Nxa umincambili kuyukuthi ungapha ufuna ukuthi ebusuku ube lathi ntambama uye loya labaloyayo, hayi asuke sikuvumele ukuthi ungene ngebandla labantu.
Yes, ngathi kulabanye vele abadayi lina lizimele lani lenze okwentando yenu njalo badlala bekuphikisa kuphela. So asazi ukuthi liyakwenza njani kolo
ilizwe ilizwe lilemthetho ilizwe lilendlela yokuthi lifeze ngayo izinto ukwenzela ukuthi ilizwe lingazela abantu kavenebu la khona kuma spaces ethu khona apha kumele silandele umthetho ukuthi kanti vele umthetho othini lizakhumbula ukuthi ibala lele lithi ibizwe lithi TCCC sale register like any other organization so akula muntu ozavunyelwa sisiyaphambili ozafuna ukuthi asebenzise inhlamvu zenhlanganiso yethu kumbe ozavunyelwa ukuthi asebenzise ilogo kumbe ozavunye ukuthi asebenzise umbala wethu kumbe ozavuma ukuthi asebenze lona ngokwalo so lokho kungasehlula siza kuya futhi enkantolo ukwenzela ukuthi laba abantu abayenza into enjengayona leyo bajeziswe kube ngumthetho
Umnumzana Sengizojabangu ngozithi unobhala jikelele we-CCC asenelisanga ukuxoxisana ngodaba lolu labo ucele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba. Umnumzana Promise Mkhonazi esikhumele isecelelele ubengaphenduli umakhalekhukhwini. Isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Christopher Mtsangwa uthi baqhube kahle ukhetho lwama-by elections izolo njalo impumela yalo izavezelwa ozulu ngesiphangiphange. Sixoxe lo mnumzana Joseph Juma omele iphelandaba mpophoma edale lePhalamende uze sizwe ngokuqhatheka kuma-by elections.
Uhlelo lwama-primary election luhlelo olokuvula esingakuthi ngesikhiwa yi-democracy ukuthi wonke umuntu olelungelo lokubana ame esikhundleni esithize ulalo lelo lungelo kuze kufike ekuthini abantu babe yibo abazakhetha ukubana hhayi thina kulesi sikhundla sifuna lo so ama-primary ethu siyawayenza ngezikhathi zonke ngenxa yakho nokho ukubana uwayi-democratic party elandela ukubana khona wonke umuntu lelungelo eligcweleyo lokuthi wona abe khona ntoento ezinjalo
ye kodwa siyabona phela kwesinye isikhathi uzokubantu besithi hhayi akho vele besikwazi ukuthi kuyangena bani laba abanye kupha kungena nje kunjalo
phela anti yabona empilweni bakhona abantu labanokuthiwa wolami ngiyafuna noma umuntu wonke hayi kulo muntu ovele epopular ebantwini ngenxa mhlawumbe ngemisebenzi yakhe ubusebenza kuhle labantu uphila kuhle labantu kodwa nxa sokufike into enjalo nyokuthi ona sokufunakala maybe u-MP ubucounsilor uzabona omunye layo umuntu epho ngubuya la isimo kwaphana sithi hayi nami ngifuna ukuma khonapho ukuthi ningivoteli andabona so yikho okusho njalo so kwesi sikhathi vele abantu bayahlala bekwazi ukuthi hayi vele nxa kulama ozaminqoba ubani uzibani kunjengami lapha esigabeni sami sephelandaba kunzima ukuthi umuntu apha ngokuthi thutsha nje asume ukuthi ufuna ukumelana nami ngenxa ukuthi mina ngiphila nabantu ngihlala labo khonapha sisebenza sonke siswela sonke sithola sonke so kuba lula yikho okwenza ukuthi nxa abantu kungatakula ama-primary ncama abanye abantu bemela abantu bathi vele siyakwazi ukuthi una uzibani ngiyowina kodwa khonakhona futhi kuyingozi ngoba kungadlisa umuntu abantu bethi ha vele lo uzawina bese besekele ukusuma ukuyavota besithi ha vele sewine then omunye umuntu oyidagosi uzabuya kobana a-overtake ecine esewine selisalela selimangalo kathi lapha sokuhambe njani selibona ngathi engxa mhlawumbe ligqibilezelwe kumbe lento ezithize esezenzakele kukanti-ke lina lithathe i-for granted situation ukuthi hayi lo muntu vele unjani uyaziwa ngabantu njalo uthandwa ngabantu so uzanqoba so wena usuhlala phansi ungasahambe uyavota
ye kunalikhonokolo yalo ukuthi lina lifuna ukubutha konke phela edala lephalamende lingabutha-ke selikwenzani khonokho nxa selilakho
uyabona ukhetho lungabuya kuyabe kuyinto ehambelana le-constitution yethu ezimbabwe so thina njengebandla asuze siyekele ukubana sisude ama-candidates ekhetheni olungabe luthe lwathutsha lwalasivelela sizawabafaka njalo sizakhankasa ngendlela ephakemeyo njalo sizawathatha lawo amasithi wonke ngendlela ephakemeyo ayisik ukuthi siwathathela ngoba anti abona odubo olugcwele engqondweni zabantu yikubona engalumbe ucabanga ukubana iZANU-PF ikhona ekuhlukumezeni abantu ukanti-ke akula nto enjalo akula bandla wenza i-opposition kumbe yithi thi iZANU-PF ongathi ubusa ubusufuna ukuhlukumeza abantu akuyenzi khonokho
lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende obexoxa lestudio 7 ekobulawayo izizalwane sako lezimbabwe esilesifo semvukuzane unkosazana Portia Radebe Moyo ucela uncedo esithi katholi usizo olufaneleleyo khonangale kwele Nigeria sixoxele udadewabo unkosazana Sibongile Radebe Moyo
okuqala ebecabanga ukuthi une ulcer iloke treat ulcer kanti akusi ulcer. Last year ngo-December ngiyithuza ka-December wabeseke phatheka kakhulu ke engene umfana lo wahlala naye ubhuti lo amuse esibhedlela ngoba besephatheke kakhulu. Mayifika esibhedlela ke ngale Nigeria mabamcheka udoctor amtshele ukuthi unama-gallstone une-growth futhi. Okay, achekwe ke and then kube indaba yokuthi kumele enze i-operation and then udoctor athi kumele akhiphe lezinto lezi ezilaphakathi kwakhe and then kube ne-operation ke iphasi operation yakhona and then ke after udoctor makathatha loku kuphumile la esiswini i-growth leyo ayiselep athiyo i-checka ukuthi ngabe yini athole ukuthi no i-cancer athole ukuthi une-colon cancer. Kenza isisu yamathumbu. So ke since ke ebambekile ngoJanuary until ngoDecember until now. So in Nigeria njengoba iphatheke kanje ithola ukuthi une cancer. In Nigeria but everything it's money. Medication it's money, ikhimo abantu be cancer vele njengoba sazi ukuthi kumele aphiliswe ikhimo. So ikhimo it's money, like everything imali. So ngithema ngithi ngiyabheka kwaba ukuthi kumele abuye. Bangithi ngiyabheka futhi ipokoto le lami nje nefamily alingivumeli isikhwama sami silololo I'm unemployed angisebenzi.
Yeah manje ucela ukuthi abantu bayenze njani? Bakuncede njani mama?
Bengicela ukuthi abantu bangincede ngefinancially ukuthi ngimthengele ithikithi abuye siswa mazothola itreatment ngaphe South Africa for free. Ngizokhona ukuthi ngimnakeke futhi ngoba ngale akazi muntu uhleli nje nalendoda yakhe akatholi usizo lutho sikhuluma nje njengamanje usekhaya ngoba isibhedlela sangale kumele akhiphe imali enkufana lo naye akamanga kahle esikhwameni. So bengicela ukuthi abantu bangcinide ukuthi ngibuyise usisi wami.
Yeah, lapho udinga itikiti.
Ngidinga ithikithi bhuti wami, ngidinga ithikithi lokuthi abuye. Ngiyacela ebantwini ukuthi ngicela ukuthi bangincede ngethikithi. Bangangifowunela or bangangitshela ukuthi ngize kuphi indawo into enjalo nje.
Cela usinike inombolo zakho
084-770-4202.
Yeah, iphinde njalo ma
084-770-4202.
Unkosazana Sibongile Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa besixoxa laye eseJohannesburg. Siyangena kusigaba esilandelayo sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Namhla losuku oluqathekileyo lwamakholwa esiKristu ule Palm Sunday, uPapa uBenedict utshele umhlaba wonke jikelele ukuba abantu kumele bethandane. Abantwana besikolo abafika amakhulu amathathu sebekhululwe ngamalicatsha ababathumba ngeviki ephelileyo. Le Russia lihlasele ngamandla namhla kuseni kule Ukraine kulandela ukubulawa kwabantu abedlula ikhulu lamathumi amathathu 132 ngamalicatsha duzane leMoscow. Soy sikati sezamasiko.
Senana masiko
wenzi umandla
lobaba mkhulu.
Lamhla ngoqoka lomnunzana mbuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Lamhla ke sikhangele udaba oqatheke kakhulu ulwethulwe umongameli emasomnanga kwa othi ukhokho wakhe wayehlala kumzilikazi kamachobani. Kodwa lapho cina ehlala lobhengula kodwa abantu babuza imibuzo eminingi ukuthi athi khona nqa wahlala khona ngale. Kambe kajiyanga umntwana, kajiyanga izizukulwane, wapho ngobuyela nje. Ye, singakangeni ke kungqoqwethu lo mnumzana umbuso ngwenyasa ke sizwe ke umongameli Emmerson Mnangagwa esedlula amazwi akhe kuntatheli zindaba khona ngale phuphu. Ye, okuvulwe khona ke iphuphu Berkeleyfield Memorial Museum.
Because asked a young child from Chifchi who was brought here in the house of King Zilikazi as a little boy. That was my grandfather Mubengo. The King Mzilikazi then changed the name of my great grandfather Mapanzure to Mubengo.
Ukhokho wami odabuka eChibi wafika esigodlweni sikamzilikazi wametha isibongo esithi Mubengo esakhe sasingisa komapanzure.
Ye, lawo ke amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Iye, ubona njani khona okhulunywa ngumongameli?
Yebo, kambe bengiyilalele inkulumo bengikhona mathupha lami kulowo mcimbi lo ebengikhangelela ukuthi ngumcimbi wokuphakamisa umsebenzi owenziwa ngamaqhawe akithi ayezimisele ukuvikela isizwe. Ase ngizwa ke umongameli ethinta udaba oluthi yena ukhokho wakhe ombiza ngokuthi Mubengi wathunjwa noma wafika emncane emzini wenkosi uMzilikazi wakhuliswa khona ukuthe mayesekhulile waba ngumunye wamabutho eseyilibutho bayatsho lokuthi kuthiwa waphosa umkonto ngoba lento iqala ikhulunywa ngisho naye isekela mongameli ubaba kuthi wenga kuthiwa waphosa umkonto wahamba about 60 meters okokuqala nje ungenza inkulumo ekhulunywe yilaba baholi ukuthi ngiyabona ukuthi kulezinto lapho ezichayisanayo okokuqala ukuthi sizakhumbula ukuthi inkosi yethu uMzilikazi yayivele siphuma ezandleni zenkosi uChaka okuyiyo engathi ngesilungu ya introducer umkhonto lo mfitshane obizwa kuthiwa yiqwa noma iasegayi. Manje ke siyamangala ukuthi manje lo esephosa umkhonto wayethatha kuphi ilokhuzana ama esingathi thina icommando registry instruction ukuthi kawuphose lo mkhonto ngoba phela thina sazi ukuthi kwasokusebenza umkhonto emfitshane.
Ye, kodwa ngasilo kwesikolo possibly andiyakwazi babesenza lama horseshoe konkana isondo lebhiza nqabe ihlasela kodwa ke vele umkhonto ungaphoswa lokho kuphosa umkhonto kwawo ngokudala yini khonapho ke kodwa kachiyanga yini inzalo khona ngale emandebeleni wapho ukuthi iphulo kuhlunje kumbe wayengavunyelwa lokuthi abe lo mphazi
kuyamangalisa babudu ke ukuthi kanti iqhawe elalikwazi ukwenza umsebenzi ongakho phela amakhosi akithi adumile ayedume ngokuthi umuntu uma enze uqhawe kunjalo bayamklomelisa ngempela ngezinkomo ngisho bemvumelela ukuthi athole abafazi kokunye kona impela endlunkulu wayephiwa umfazi. Manje siyamangala ukuthi kanti waduka njani umkhulu kodwa sekuzovimbuluka eselesizukulwane esingumongameli wethu namhlanje. Laye futhi okucacayo ukuthi akazalelwanga esayidini yangapha kwabakhuluma isiNdebele esizwa mhlawumbe omunye umlando ukuthi nenze ukuthi udabuke eZambia abanye bethu nenze ukuthi udabuka ngapha kwelabadonga njengoba la isiDonga nje sikhuluma njengoba ekhuluma isiShona. Kanti ngapha esiNdebeleni uyamuzwa nje ukuthi uyahlele ukukhuluma. Kodwa ke ngoba sasingekho sizathina ayikho into esingayenza kodwa kunenge mpela ukuchayisana akhulumayo. Okunye ngizakhumbula babuduba ukuthi wayeke wathi kweminye iminyaka eyedlula lapho wathena ukhokho wakhe wayebizwa kuthiwa nguhlupheko odubeko. Njengoba yena namhlanje ebizwa kuthiwa ngudamputho okusho khona ukuthi wanikezwa igama likakhokho wakhe owayebizwa kuthiwa nguhlupheko namhlanje sengumubengo futhi kanjani konke lokho kuthiya imibuzo ngempela asazi njalo ngoba sasingekho kuzathiwa mhlawumbe siphikisana nomongameli kodwa ngempela ngempela lento isimangalisile ukuzwa lokho noma nje kade sikhangele ukuthi sijabule ukuthi umongameli uzokhumbula abantu bakithi. Okunye futhi okuthanda ukuphatha abantu kabi ukuthi umongameli izandla zakhe selegazi labantu bakithi ababulala ngempela ngesimo segugurawundi.
Lo-ke ngubaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Hhayi-ke sizeza ukuthi umongameli uzamphendula yini, siqhubekele phambili ngodaba lwethu. Ye, kwamanje soke isikhathi sezokholo lwesikristu silontukamele komo.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Kuhlanganeni kwethu okugcina sabala incwadi yamanani ekaNumeri numbers ngesilungu elapho esasuka khona kuverse 4 saze sayafika kuverse 8. Namhlanje ngithanda ukuthi ungazibalela ngobana ngizama ukuthi ngichazise okunye ubala enxa ungasithathela imizuzwana ethize. Ngithanda ukubana ngithi mina uhambo yimpilo phakathi kohambo lolu lwantamba kwa-Israyeli basuka eGibhithe besiya eKhenani. Sebekhulumile ababekukhuluma inhliziyo yabo yaphela amandla ngenxa yendlela bakhuluma izinto eziningi bamthuka uNkulunkulu bamthuka lo Mose ukangaka isisizwa abantu bekhuluma amagama angayisiwo uNkulunkulu ilanga lishisile emhlabeni wonke izulu kalikho ngakula kudla kulamadlelo amanzi angikhulumi ngawo asilela emadolobheni sengisho lasemakhaya kodwa ke uNkulunkulu esezwe khona lokho isimanga ke yikuthi kazange enze masinyane konke ababekukhangele wabathumela izinyoka into engathandwa ngumuntu zabaluma bafa liyakwazi nxa sisaphila ziningi inyoka ezisilumayo lanxa singafifi kodwa inyoka zomhlaba ziyasiluma zikhona inyoka zenzondano iyakuluma ufe ungohambayo inyoka zobusela ukuthatha into engaqondananga lawe uyenze eyakho iyabe ikulumileke inyoka yokusela zikhona inyoka zabaxabanisi umuntu ovukela tshone laphilele ukuxabanisa abantu ngoba inyoka yokuxabanisa iyabe isimlumile uNkulunkulu ke uyakubona konke khona lokhu abantwana bakwaisrayeli zabaqeda inyoka njengoba lathi kuleli lizwe zisiqeda inyoka zengxabano ezokuncitshana umoya omubi ukhangelela abanye phansi ukuncitshana abantu balambile kabalakudla abanye badla baze baphosele lezinja abantu abalamanzi okunatha lalabo esikhangele ukubana basisize bayehluleka ngobana inyoka yokuncitshana inyoka yokuzikhukhumeza inyoka yokuzenza ngcono inyoka yokuhuquluza inotho yesizwe iyabaluma ephezu kwabo udubo nje ukuthi iningi labo kababoni kabananzeleli ukuthi kumele benze ulutho oluthize ukuze bangafi bephila abantwana bakwa-Israyeli sizothiwa uMosi watshelwa ukubana ngenze inyoka yethusi ayifake emthini ayiphakamisele phezulu ukuthi lo olunywe inyoka nxa isimlumile aphakamisa amehlo akhe aphonge ukuyikhangela leyo nyoka hatshi ukuyayithinta kumbe ukuyithini ukuyikhangela kuphela ngamehlo kuthiwa wayesila kuqakathekileke ukuthi ukwazi ukuthi wena lawe inyoka zakulumhlaba zale impilo ziyakuluma okunye uNkulunkulu wenzela ubana sivule amehlo sibone ubana inyoka leziyasiluma usizo lwethu luyavela kuye kuphela sisensukwini zephasika kasikhumbuleni khona lokho ukubana nguNkulunkulu kuphela ongasisiza ngoba nabantu njengoba ngike ngasho ngathi nxa basebelunywe zinyoka bakhangelana la kuMosi kumbe ku-Aaron kumbe ngathi bakhangela kulokho uNkulunkulu athi bakhangele kukho uNkulunkulu asisize sikhangele ke nxa sesiphakathi kwengxaki esizibangela zona thina sikhangele kuye uNkulunkulu uza kusiza uyasikhuleke uNkulunkulu ibalathi sisize ebudeni bendlela yempilo sisiza ngakuwe amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
Sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Ben Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eseMen's Health Clinic Zimbabwe.
Amasevisi esilawo aqalela ku-General Men's Health. Yonke into ehluphayo umuntu esilisa okwanisa ukuthola usizo but silawo athwa ngesikhiwa ama-focus areas sikhalele izinto ezinjengabo erectile dysfunction premature ejaculation low sex drive
kuyini okwenza ukuthi ucabange ukuthi uqalise isibhedlela esikhangela abantu abesilisa kuphela.
Ngesikhathi sangkhona ubaba wami wayengezwa kuhle and uthi sithole sibili indawo ukuthi simhambise ethole usizo without any challenges. It was very difficult. That's when I discovered ukuthi ngesikhathi sona lesana we didn't have a single mental clinic in Zimbabwe. Yabona ngahamba amanye ama-countries o-South Africa and so forth balazo izibhedlela madoda specifically.
Ekuqaliseni isibhedlela lesi kanye lokwenzakala nje nsuku zonke esibhedlela lesi yibuphi ubunzima elihlangana la?
Ngiqalisa isibhedlela being I was young, bengile 23 years only and bengingena experience or ulwazi in field health, but vision bengilayo. So ukuthola abantu abakade befuna ukusebenza lami, abantu bokungincedisa ukuthi into le ihambe phambili, it was very hard. And even nakathesi abanye abantu ngimabe ngikhayele babe phonga ukuthi hayi no, umfana omncane ukwazini kalakho akwazi, but mina ngabe ngilayo i-vision engilayo ukuthi no, izinto kumele sihambe kanje kanje kanje. The second one is batho ngiyasikhiwa ama-healthcare seeking behaviors. Yabona amadoda amaningi uthi engagula kuyamhlupha ukuthi ehambe esibhedlela. Even mina nginje sometimes mangiyezwa kuhle isibhedlela angilaso, kodwa ukuhamba kwangikhona kuyangihlupha nami. Ukuhlala kwethu njengamadoda most time yabo uzitshela ukuthi ngangcono ngicinisele kuzaba ngcono.
Kusukisela liqala isibhedlela lesi kuze kufike namuhla sekube le nguquko na eyokwengezeleleka kwabantu abangobaba ababuya bezokwelatshwa?
Ya, ikhona kakhulu. For the first 3 months bekungela noma indoda eyodwa eyabuya eclinic. By the 6 month mark ikhesasiselebrate ukuthasesibone isesingida amadoda 100, but kathesi of kathesi sesincede over 13,000 amadoda.
Sibona lapha ungomunye wabantu abanominethwe ku-40 under 40 Africa. Uzwa njani nge-nomination ile?
I-nomination ayethu ngoba usually uma ngiyenzela umsebenzi wami ngabe ngingakwazi ukuthi kunabantu abaningi abawubonayo abananzelelayo ukuthi ngiyenzani. So ukuthola i-email kufithwa senginominethiwe and njalo ke ngikhayela abanye abantu enginominethwe ngabo, most of them ngabodokotela and bayenza umsebenzi omkhulu kakhulu. So kuyethise ukuthi lami bamfakile khonapho, you know, kodwa nonetheless I'm very grateful ngoba kuyanginika lami i-encouragement ukuthi okay, kushuthi lo umsebenzi engiwuyenzayo uqakathekile and bakhona abakubonayo ukuthi ngiyenza umsebenzi oqakathekile.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Ben Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa SMN's Clinic. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTaboka Ncube.
Yes, awankulu Taboka Ncube, sike sizwe zomculo.
Salubonani balaleli, igama nguPrecious Diana, ngibuya eNkayi eGampina. Ngingumculi wegospel. Ngiqalele ndima yokucula ngo-2011, njalo nginama-album amathathu nama-single track. Inyanga ephelileyo ngiphumise i-single track ebizwa ngokuthi Goliath. Njalo njengamanje ngiphezwe EP kuyo ele-4 songs izophuma kungasikudala. Bengicela kakhulu uxhaso lwenu ikakhulu ekuvotelweni. Kunama-link engiwasendela abantu ukuthi bangivotele. Uyaklikha ku-link ubese uvotela uPrecious Diana. Bengicela abafisa ukungivotela bathathe inamba yami bakwazi ukuthi baxhumane nami. Inamba zami zithi +27 8485 2553 +27 8485 2553. Bengicela kakhulu uxhaso lwenu. Umuntu ngumuntu ngabantu. Ngiyabonga abalandeli.
Se ufisela inhlanhla tatewethu ushayisibili kuzwele olivalise moyeni ngenjabulo ngumthembo sithendibayo okeep stube lilale.